uTom Clarke wobulawayo umnumzana Christopher Dube uthi umsebenzi wokwakhiwa kwegodini mall kuqhubekela phambili kakuhle.
Yebo, igodini siyaqalisa kulezinye izinto ezinye ezenzakalayo ngasese kulungiselwa ukuthi kuqaliswe, njengoba nje labona ukuthi abantu kumbe imijova sesayikhupha laphana egodini labathengisayo, sabafaka indawo esingathi ngezokuthi babe bekhona nje wakhe sikusakhiwa okungaba we-15 months kusiya ku-18 months. Kodwa into ekhona nje ukuthi njengoba kade kulokhetho, nxa ngakulokhetho izinto eziningivele into kazihambi kakuhle. Ngilethemba lokuthi njengoba ukhetho seliphelile konke okade kusenzakala sokusegcekeni i-council sesilayo sesingaqalisa umsebenzi.
Ethi bangene umhlangano le-commission ebibambe idolobho bavumelana ukuba amakhansila agcotshwe ngolwesihlanu kuyona le iviki.
Izolo besile meeting ye-commission lapho esivumelana ekhona ukuthi amakhansila agcotshwe nge-Friday kumbe ngathi ngolwesihlanu. Ukugcotshwa abaza kwenza ngolwesihlanu ayisikuthi sebeqalisile umsebenzi. Sizamelela iviki elandelayo lapho kuzaba le first meeting khona eyama-councillors. I-meeting yokuqala yama-councillors, special meeting yama-councillors, yikho lapho kuzakhethwa khona umeya lo deputy. Yikho engingakutsho kathesi ukuthi ama-councillors njengoba egcotshwa nge-Friday kumbe ngolwesihlanu kuzahamba njani ngaphambili.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBupra, uthi izakhamizi bese zimangele ukuthi kuthulisile kwenzakalani.
Lapha ngisikhuluma ngendaba yegodini, siyananzela ukubana abathola ithenda sathi sitshelwa lapha kwathiwa in the next 3 months sizabona izosenzakala. Kodwa lingananzela, siyakubona ukuthi khathesi kukhanya indaba yegodini ibizithulele. Ama-residents amali kwenzakalani, abantu bemjova abakhitshwa bamali kwenzakalani, amavenda bamali kwenzakalani, asisakwazi ukuthi kwenzakalani. Loko ukuthi kuzungathi kuthiwa abantu bamele ukuthi kube le-council entsha, kodwa eqinisweni elikhona yikuthi nxa i-resolution yenziwa abantu banikwa ithenda, asiboni ukungena kwama-new officers, ama-councillors amatsha kutshona. So ke njengama-residents we are worried ngespecial abana. Sikhumbula futhi ukuthi vele kungakenzali khonoko kwadonsa iminyaka kuloyo khulunywa ngento engapheli into egodini. Sibona ngathi njengedorobho lakobulawayo kuyabisela intuthuko emuva. So ke sithanda ukuba nama-authorities baphumela abantu egcekeni. Nxa kuyikuthi indaba leyegodini labantu abala-capacity abahle bashiye eceleni ukuthatha abanye abantu, thina njengama-residents yikho sikujonga lesi sikhathi.
Umqondisi we-Terracotta, inkampani eyathola ithenda yokwakha egodini mall, umnumzana Thulani Moyo uphendule ucingo lwakhe ethi abazange bame ukulungiselela ukwakha, yonke into iqhutshwa ngendlela ababevele behlele ngakhona. Amalungiselelo okwakha igodini mall saqala. Izathi ingaphela ukwakhiwa imall kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimoto ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.